Kanti Gandhi, Nomzana Gandhi, uDlakela lokukhulunywa ngalo kukhulunywa ngoDlakela sokuphela ukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngoDlakela. Kade simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngoDlakela. Hayi lokho Gandhi ingoma yabantu laba eyasuku zonke, ingoma yabo yasuku zonke, vele ingoma yabo ngeyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala, ikakhulu lapho balahlekelwe khona bahlezi bekhala, bengadobha kukodwa laphana, hayi bagijima bathabisi babe bahle bebenjana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala eGogo?
Kuyajabulisa kakhulu Gandhi ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwinile ukhetho eGogo. Kuthi kuma-by-elections lana adlulayo, ibandla leZANU PF lagayina ama-seats esiye kudalele le-parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho esiya khona lakho kuza kuba kuhle njengakhonoko esikubonayo. Mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho. Okumangali, okuqakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulunywe ngabanye laba abe-CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye okunjalo?
Ngiyathaba Gandhi, kade esuze uphendulile ukuthi abantu laba be-CCC laba omakhala bengatshaywanga lakathi anjekade sibekhuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenziwa lapha sokuyangisa loko kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma ukuthi bayehlulekile, abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lo. Ngokunjalo nxa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa i-vote buying yena le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi ngasohlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana, kusadleke okuyinto kwakho, kusadleke. Hayi lawo nje ambontu uyakulo uyakwanisa ukuthi ukudle kolokuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni, baluduhisa abantu, babatshele ukuthi kukhona okungcono ngabo. Akulalutho vele, yikuqina ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.